wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 23 ngoNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Lingali tshona njani zolukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ezanuPF angamakhulu amathathu abikwa exexebuke aya kubandla leMDCT.
Into leyo yenzakala kakhulu ngenxa yokuthi unyo vice president ufuna ukuthi abantu babekwazi ukuthi maybe yena ngiyona amandla aphele ngapha. So abafana bayahlukuluzwa bebotshwa.
Kambe ukungangeni kukhetho lwama-by-elections okwenziwa libandla leMDCT kuzaphathisani. Abasekeli beqembu le-Highlanders kwele South Africa babumba inhlanganiso yokuphathisa leli qembu.
Injongo yayo ukuthi sihlanganise abantu abangama-business people nabo bonke nje ama-supporters e-Highlanders sibone ukuthi sincediswa kanjani iqembu lethu elingathi selisiye ehlathini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasekeli bebandla leZANU-PF abegogwe abangamakhulu amathathu babikwa bexexebuke kuleli bandla baya kwele MDCT. Laba bantu abagoqela umnumzana Innocent Jodo owayedume ngodlakela babikwa beze emhlanganeni weMDCT owenzelwe edolobheni leKwekwe izolo. Kodwa isikhulumeli sebandla leMDCT kuhlangothi lwabatsha umnumzana Brian Dube utshele iStudio 7 ukuthi intsha yebandla lakhe ithwele nzima esigabeni seKwekwe lapho okudabuka khona umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Ngapha eMidland abantu babotshwa bephonga uhlukuluzo behanjiswa emadala especially iKwekwe and Gweru. Into leyo yenzakala kakhulu ngenxa yokuthi unyo vice president ufuna ukuthi abantu babekwazi ukuthi maybe yena ngiyona amandla aphele ngapha. So abafana bayahlukuluzwa bebotshwa ngesibili sahamba ekhothi labantu abathathu. But they acquitted in court. This all was a hamba rabani four, and eventually ama prosecutor baya lekungena e court lenda baleyo kodwa ilokuzeni ama police avele babe sithi indaba kaindiana and ngathi kweru iba babotsha babotsha bafana basibe abefungu bahlukuluza kodwa basaba hambisa ne police station after a sound of action injured. So thina sithi into engenzakalayo leyo ayikho right and iyasitshengisa ukuthi vele iZANU-PF they are still continuing babenikuhlukuluzabantu.
Bayabasukela yini abasakhulayo laba bebabophe kumbe kuyabe kukhona okwenzakeleyo?
Kuyabe kungela ukuthi umuntu uyabenzeni into engekho emthethweni. Abakwenzayo ukuthi vele baphonga ukutshaya abantu nakutshela ngeKwekwe. IKwekwe kule-by-election endizo. So bona abantu yi-minority khonapha eKwekwe. So abakwenzayo ukuthi baphonga ukuthi bangabakwazi ukuthi lo muntu ngo-MDCT. Sekeukuthi noma ukuthi sikuzwe uhlabela ukuthethisa uzibani sethi kuvalela.
Lo-ke ngumnumzana Brian Dube, isiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseKwekwe. Ukungangeni kukhetho lwama-by-elections okudinga amalunga edale lephalamende okwenziwe libandla leMDCT sekuchiya abasekeli baleli bandla betshiyene imbono. Abanye ngabathi ngabe leli bandla langena ngoba izigaba ezilokhetho zazingeze bandla leli kungakaxotshwa amalunga abumba ibandla le-renewal team. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga ledale le Central Committee yebandla lezano PF umnumzana Impehlabayo Malinga endawonye lo councilor wedolobho le Harare umnumzana Peter Moyo oyisiphathamandla sebandla le MDCT onguye osungula lingxoxo.
Ufuna ukubona ukuthi kona izanu PF yarida ama-elections okuyangisayo ama-elections ethu afuka wona lawa akula even umuntu wacelebrateayo bewinile siyayelenjazina wine-ground kwaphatha siyadlukule siyajabula okunye okumangalisayo kambe umuntu nxa ewinilise ama-elections abantu bethe kona nangomuntu wethu esimfunayo bayehluleke lokucelebrata akunamuntu wayecelebrata sahabe emakhaya kwakuyikudana kuphela oyovotelayo ngokani usebhekeni imikuvi ihlala kwenata lakatesi ikona kana khona yakwazi ikona kwenata sobayizama ukulungisa irigini yabo so thina asisoze sikuyenze khonoko ukungena kuma-elections sikwazi ukuthi kona sidlala nibhora esibophi inyawo asisayenzi khonoko and ilizeleli asikelezanu p f ilize lomuntu wonke uzela yenze okuthandwa ngabantu kathesi unkulunkulu asewumuntu one into abazenzayo abezanu kwanapha bexesane besigama tosi wizozi yiko ukukalisa kukankulunkulu unkulunkulu nxa thina sesiphelelwe ngamandla uyangenela abakaqali kathesi sozi siyahlala ku-2018 kuyawusekuyenzakala iy'nkinga zabo khonapho bazaqedana ngodwa
mnumzana Malinga
yenzwile Baba Moyo lokhu okusukukhuluma kwe-internal politics zezanu p f yizinto vele la ongazivisisiyo ukhuluma ngento zibala emanyuziphepheni and akula ndawo noma yi-church noma esontweni noma lakini Moyo kathesi izihlobo zakho obhuti bakho wazala labo bakhona abanye ongakhulumelanisani labo yinto vele ukudala kwabantu kunjalo and so lokhu nxa abanye abantu sebengasayenzi ngakuhle lamapolisi zezanu p f vele into ebayinatural into yadalwa unkulunkulu siyabafaka eceleni siyenze okwethu kuya phambili lani ku-MDCT esikubala emanyuziphepheni siyabe sikwazi kuyiqiniso and asikungeni thina okwenu likwenzayo lathi siyabe sicela ukuthi lani lingazami ukuya-understanda kumbe ukuexplaina ebantwini ngoba liwuzwisise izanu p f yiphathi yadalwa unkulunkulu yiphathi elama-policies abambekayo lina liyabe licabanga ukuthi umgabo kaphume umgabo kaphume ephume siya ngaphi umdala yena eqeda ukuvotelwa ngabantu umdala ekhokhela elizwe lethu njela simlandela sibaningi into elifuze beyikwazi ukuthi wena omthandayo asomuntu okuthi wena omthandayo sikuthi ungathanda ilizwe lonke lathi esimthandayo siyabe singa-expect ukuthi athanda ilizwe lonke ngoba bakhona abatshona bephikise lo nkulunkulu enjalo waphikiswa ngusathane usathane wazama ukuvusa eyakhe ifakshini ezulwini wehlula wahamba kathesi usegehena ulindele abantu abanjengani abasebenza lezi nkotshane lezi tabane lezi bathi nama-human rights umuntu esenza into engahambelani lo nkulunkulu so into le nje semdala azoke sivele siyilandele thina singabe izanu p f yiphathi ebusayo ibusa up to 2018 ngo-2018 njalo sizathola amanye ama-votes mhlaka-10 June izanu p f yabithatha ama-seats wonke lawa elasipha wona and siyambonga ukhomisara wethu vice commissara wethu ongobaba uTswangirai uyasikhampenela ubetshela abantu bakhe ukuthi bonke befake ama-spoiled papers so izanu p f siyathaba kakhulu ukuthi ubaba uTswangirai uyasincedisa angaphinde senza njalo ngxa sizamkhopta simfake ku-central committee yezanu p f
hayi isikhathi so esingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Moyo usipha imbono yakho
ye hayi uyakhuluma umnumzana akula mntu ongazenza azidakise nxa zizindaba ezemotshana abantu bezanu p f ngabahle bazithulele yiko kule mbotshani zonke lapha elizweni la wazikhulumele unasingene uthemba mlisa ekhuluma ukuthi uzizani uzizani yiko abakhulu bakhulu lelizweni kenapha ebotshani izanu p f yegcwele le mbotshani abanye babathatha ku-ZBC ngale sathona vele la mabhrugu asesemadolweni kuyaziwa kuserekhodini ngazama ukuthi khona inkotshani zikuzbc yiko egcwele inye inkotshani kuzanu p f kona ngakhe so abaningi bangikhona bana labafazi yezindlini kwaphana abantu abadala besiya kusiliswa akunamanyana esayezilwa yizanu p f ngabahle tulele isikhathi sabo sesikwalile thina sisafuna ukusetshenziswa njengabantu bangafundanga
hhayi ngilusizi bengithe khona ngokugcina umbuzo wami hhayi siyaqhubekela phambili ngibona ungani umnumzana Malinga lapha laye usefuna nje laye ukuphendula
mina mphendula ngisithi mnewethu uthe usifonela ukuthi sikhulume ngama-election lawa khona so ngizathatha isikhathi lesi ukuthi hhayi ngingalwi lo mnewethu we-MDCT kodwa ngicele abantu ama electoral voters abantu bonke abazijestayo ukuthi thina kuzana PF siyacela ama vote ni lonke lisukume ngobuningi mhla ka 10 June abantu bezana PF bengene ofisini yiko kuphela ngicelayo nyabonga kunewethu MDCT nyabonga kulawe osifangile ukuhlelo lokuthi abantu besilale nyabonga kakhulu
hayi lati siyabonga ngiloke ngumnumzana Imphlabayo Malinga ilunga ledalela Central Committee yabandla lezano PF ubexoxa endawonyelo councilor wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo oyisiphatha amandla sebandla leMDCT. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Kwezemidlalo abasekeli beqembu leHighlanders abahlala kwele South Africa sebebumbe inhlanganiso yabasekeli beqembu ezaphathisa ngemali lokunye okunjalo. Sixoxelo Abel Khumalo omunye wabasunguleli inhlanganiso ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ya inhlanganiso esiyenzile le ngeyama supporters eHighlanders akudiaspora especially ase South Africa. Qale lapha eSouth Africa sazoya nakwamanye amazwe abo kuTswana.
Injongo yayo ngeyani?
Injongo yayo ngeyokuthi sihlanganise abantu abangama business people nabo bonke nje ama supporters eIslanders sifuna ukuthi sincedisa kanjani iqembu lethu lingathi selisiye ehlathini ngoba alinamali alinama players aright. So ukuze babe nama players aright kufanele sibaxhase entweni ezinjengemali. So sikhuluma nama business people abakithi ukuthi bangasisiza bancedise iqembu lethu leli. Sizovula le shop lapha eGoli ezobuyithengisa zonke nje into zeIslanders. So ukuvula leli qembu kuzophathisa iclub hayi thina iclub kakhulu.
Ya ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho esikuzwayo kubana umnumzana Chingadube uza khona ngapho eSouth Africa ukuthi athengele iqembu leHighlanders ibhasi.
Unjinga akathenga ibhasi uzobhadala imali ejuti yiyadizishoda. Sihleli phansi nje ama supporters lapha eSouth Africa sathola ukuthi imali efuneka ifika 100,000 rand. So yena ngokuyithanda kwakhe iqembu wasesithi uzosiza ayikhiphe leyo mali iyeclear lapha neboard.
Lo ke ngu-Abel Khumalo umsekeli weqembu leHighlanders obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Senator Sthembile Mlotshwa weMatopo obele dili elikhulu lamuhla khona le eMatopo ethakazelela iminyaka engu-50 njalo esethula idlalade lakhe elithi umntanami lo. Ye usengumculi uMamlotshwa.
Ingoma kakhulu kakhulu ngeze izixwayiso zonke. Zonke zezithupha engizikhiphileyo ziyisixwayiso ezinye ziyancoma ngezokunoma.
Isixwayiso lapho lixwayisa ngani?
Ingoma yokuqala ithi umntanami lo. Nami lo ngayibhala ngibhala ngibona umntana nami ukuzimisela kwakhe njengoba ngile mntana oyedwa enkazana ngizibone sezimisela ukuyakwenda ngase ngiyibhale ukuthi umntana nami lo ngikhangela ukuzimisela kwakhe, ngikhuluma ngokukhula kwakhe, ngikhuluma ngokufuna ukuthi ngifise ukuthi aphatheke njani nxa umuntu emthethe, ngoba eligugu lami. Kodwa-ke wonke umama oyizwayo angayithatha ngayisebenzise emntwaneni wakhe. Then enye ithi iqalani likhule, iqwayisa abantwana. Nxa ngikhangele yami indlela ukuthi angisazizwanga ithuba lokuthi ngifunde, ngifike lapho engifuna khona, ngenxa yokuthi ngababa bomntwana ngiqede form 4. Angisazizanga ukuthi ngizize ukuthi ngifunde ngesikhathi. Se sengihamba ngifunda, ngambidana, lihlanganisa lo mende lemfundo. Kunzima khona, sande ukuthi uqale uzinikele, ufunde uqede, ukhulu uqede, uze ukwanye, uzibe lento nazo umntwane zakho, ukuthi ukhona ukuqalisa-ke. Yizikwayisa ezikhona khona apho elokizini. Eyinye ngeHighlander. Highlander isimangaliso. Ngikubani leqembu elingalamnikazi elingelo muntu wonke leyo nyazi ukuthi abantu yayile ndaba bazayithanda okumangalisayo. Futhi mangaliso ngoba vele abazange babekwazi ukuthi ingoma le isesha leyo mntanami yasasiyele emtadeni omntanami, ngayihlabele emtadeni omntanami. Kwayethuka sile abakoba abazali ukuthi hawu athi umamazali akahlabele hlabelele umkhwenyana. Ye so ngakhima khonapho nje babayihlabele ngena kule mdlalo bathi hhayi ise ngoma yethu yengokolosawundi njengeyingoma eyodwa. Ngenxa yokuthi ngamfunanga ukubatyela ukuthi ngibizi ngiyayipheka mbeka ingoma le kanti sengojanuwari kulokhu engipheka ngiphekele ukuthi kayiphume ngoba sengile-15 ngisaka-12 March. Ngazitshela-ke ukuthi hhayi no ukuba surprise ukuthi ayisisi yama ibimahara ibuya lokunye eningakwaziyo eningazanga ukuthi ngiyowezepolitiki kuphela ngiyakhangela ngihlawulisa isinto zonke nje ebantwini.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Senator Sthembile Mlotshwa yena osengumculi. Sizaqhubeka njalo ngalolu daba kusasa. Lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami owenu uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibongeke uSthandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwabo mama ezindaba zabesifazane. Lapho ke uSthembile Mlotshwa ubecula lo Jays Marabini. Hayi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, ngilifisela impela sonto elichukela. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kungeviki ezayo. Lilala.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.